Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesita tumshagatu kunshangula 2021 ngontunga milinku mo enda benize kuseni la msanje
kasiboni ke esikhatine esilutshwana esilandelayo uyesula lumthetho
osomabhizimusi kanye labathengi vathi uhulumende kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu, sikhathazeke kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga manejwa yi-Municipality of Gwanda.
Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali edolobheni leGwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasikhombisa 37 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yi-coronavirus laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1599. Asebebanjelwe umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38998. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2325. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8878. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 678,003. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,278. Osomabhizimusi kanye lozulu sebecele uhulumende ukuthi esule umthetho owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owe-statutory instrument 127 osubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Umthetho lo ujezisa osomabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe, njalo ubaphoqa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumende, i-exchange rate ye-1:84. Lokho kubikwa kuyikho okubangele ukuthi impahla phose zonke zikhuphuke. Osomabhizimusi bathi nxa ungesulwanga lomthetho uzabangela ukuthi kube lokusilela kwezinto. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kaboni uhulumende ewesula lumthetho.
Uhulumende wethu ke kasiyo uhulumende ke olalela ke ingcitshi ezincedayo. Singazi ukuthi ingcitshi ke azisebenzisayo yena uzithola kuphi. Kodwa ngokwazi kwethu kasiboni ke esikhathini esilutshwa ana esilandelayo uyesula lomthetho esayisikubone kusenzakala ngokuthi sayisibona uhulumende kafuni ukuthi abonakale njengohulumende. hulumende owehlulekileyo. So kuzathatha isikhathi eside ukuze sibone esereversa konoko uyabe ekwenzile. Sibonile esikhathini esidlulileyo uqale wathi khona imali yangaphandle kwamazwe akufanelanga isetshenziswe. Kufunakala sisebenzise ama RTGS ama bond. Kuthethe ke singathi sasesisizwa sesithi abama business sebevunyelwe ke ukutrade ngeforeign currency. Ube reversa umthetho wakhe omubi owaqala wayevele ufakile. Kodwa nxa ereversa kavumi ukuthi wayephambanisile. Ucatsha ngomunwe nxa sereversa ke iphutha lakhe. So sizabona aleli phutha elichinja kodwa asoza lichinje kusasa. Liyathatha isikhathi ngokuthi ngukhulumende uvela olenkani, ngukhulumende ongazwisisiyo, ngukhulumende othanda ukuzilalela yena. So asiyo into esingathi ingalungisiswa kusasa.
Umkambo wemali wona uminjani?
Ebekade sikubona ikuthi besibona umkambo owalayo ukuthi idola liku 82 le RTGS. Ikho kade sikubona. Ukhulumende yena uthi khona i 82 umkambo uyala uthi khona akunjalo. Ikho kade sikubona, ikho nje besibona abama bhizimisi xa be trader besiya befaka i 120 130 kumbe besiya phezulu. So ukhulumende angaza ke awubambe ngamandla umkambo athi i 1282 akusebenzi ngalindlela. Nxa kuyikuthi uhulumende uqhubekela phambili ezama ke ukumaneja i-exchange rate, sizabona ukuthi ludubo ke esizahlala silalo loba nini akupheli. Uzawakhipha ke ama-statue instrument abe manengi kodwa asoza ke aqede udubo esikilo. Ngokuthi umkambo uyabuphikisana phela lalokhu yena uhulumende uyabe kutsho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Valoke betwele amagabha avuzayo abahlali beGwanda ngenxa yokusilela kwamanzi kulandela ukuvalelwa kwezinwa amagetsi izesa ngeviki edluleyo. Lokho kubangele ukuthi ezinye izikolo zivalwe ngomvulo kanti lezibhedlela nazo zivikwa zisithi udubo lolu lungaqhubeka kazisoze zamukele izigulane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residence Association umnumzana Morvin Duve.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu, sikhathazeke kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga manejwa yi-Municipality of Gwanda ngokuzaba kwesinye isikhathi kube lula kuma-residence ukuthi bayenelise ukubalanda ngoba i-Municipality of Gwanda ilama councillors asuka kuma wards ayiyo avotelwa ngabantu bekhangelele ukuthi balungisele abantu inhlupho zabo. Okuhluphayo okusuka kudidise abantu ingqondo ukuthi at the end of the day amanzi la asuka kuzinwa, okusuka kube nzima kakhulu ukuthi abantu akula umuntu osebenza ezinwa owavotelwa ngabantu ngama residents ngama wards ngawadi ukuthi babakhangelele inhlupho ezibayihlelayo. Okusuka kudidise abantu ingqondo kakhulu emajawundeni ukuthi the government is very aware nge situation lekhona eaffecta i Gwanda, also affected the Bedi Bridge. Ngoba singase sikhangele kuziqinti zeMathembelelandi South ngapha. IGwanda le Bedi Bridge, those are the only places eloku zisele zingaphansi kwezinwa. Amanye amadolobha sathatha ukuprocesswa kwamanzi sebezenzela. But la madolobha amabili kusuka kumangalise ukuthi kungani igovernment isuke be totally silent ngakho amanzi lokho engaranwa yi-municipality ngendawo ngendawo.
Yena uhulumende uthini ngodaba lolu?
Sibe sikhangelele ukuthi amanzi la avale le last week sikaluthi maybe I government somehow izaba khona lapho ezangenela khona kodwa kusho ukuthi didiza abantu ingqondo kakhulu kuba hluphe kuba pain kakhulu ukuthi government is totally silent about it and athethi government yiyo yakhulumileyo ekhulumileyo nge department of health lesithi bona amanzi kuze I COVID 19 ivikeleke ukuthi abantu bageze ngamanzi I running water but as it is igwanda sisifike sikwanise iviki bengelamanzi ukuthi abantu sokunzima ngoba endlini ukuthi umuntu angene phakathi kwetoilet azincede etoilet ungelamanzi akusayivumi
manje zona izakhamizi ziphila njani nxa amanzi ayabe evaliwe
sikukhangelele kakhulu ukuthi igovernment nga ingenele kodwa kusuka kusihluphe kakhulu ukuthi igovernment ithule akula lapho ekhuluma khona ngokuthi izayenza njani sokuze wakwana amalanga athize iviki siziphela igovernment ithulise ithezwi abantu bengelamanzi okunatha benatha abanye sebesiya emfuleni kulomfula okuthiwa ngumchabeze okuthatha khona abantu khona amanzi singakhangela umfula lo umnyaka lo mnyaka kulabantu abafela khona phakathi bedonswa yinjuza and igovernment iyakwazi lokho baningi la kulamapholisa amaningi ezafela phakathi emanzi edonswa yinjuza befela khona ngale kodwa yikho lapho abantu khona sebehamba khona besadinga amanzi ngoba akusela enye indlela abangathola ngayo amanzi okuyinto ezizwa ubuhlungu yebo imunicipality of Gwanda izamile ukuthi kube namabhoz lapha lalaphana kodwa ngenxa yokuthi amabhoz malutshana amayangona akhupha amanzi angayeneliyo suka kube nzima ukuthi abantu basitshone belayinile beqede ilanga lonke belayina namanzi uthola ukuthi abantu sebehlangana kodwa iCOVID-19 ithi yona i-social distancing kumele iqakathekile but ngendaba yamanzi abantu sebehlangana babe ndawonye lama mask ngendlela yabesegqoke ngayo sekupho ukugqokwa nje kona lokuthi umuntu sejahe ukuthi athole amanzi abasakunanzelela abasakunaki konke lokhu okwempilo kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu
Umnumzana Movin Dube ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Lo kudinga umgokeli wePhalamende yamazwe yaseAfrika ePan African Parliament lwehlulekile ukwenziwa njalo izolo kulandela ukuqhamuka kwenxabangxoza efana laleyo evimbelo lukhetho ngovulo amalunga edale leli adabukene phakathi phezu kokuthi umholi lo kumele akhethwe njani abavela emazweni asezansi eAfrika lasenyakatho abagoqela beZimbabwe labeSouth Africa bathi kumele isikhundla lesi sintshintshwane kusiya ngemihlubulo yezwekazi kodwa abavela emhlubulweni ongempumalanga eAfrika lasentshonalanga abayibo abahlala bekulesi sikhundla ngoba bebanengi bathi kumele kwenziwe ukhetho njengemvama owezimbabwe okukomiti ebona ngezokhetho kuliphalamende unkosikazi Barbara Rhodes owezanupf uphindile njalo wadlala indima enkulu ekumiseni ukhetho lolu njengalokhu akwenze ngomvulo encedisana labanye abagoqela umkhokheli webandla le-eff kwele-south africa umnumzana julius malema ngomvulo amanye amalunga achayene kodwa izolo lanxabe ngekho ababambane ngezandla bekulokufuthelana lokuxokozela amalunga ejikelana aqatha abezansi eAfrika besemba phansi besithi akulakhetho olwenziwayo nxa isikhundla lesi singasoze sintshintshwane umnumzana Fortune Charumbira owezimbabwe njalo elilunga lezanu pf nguye oncintisa kulesi sikhundla emele umhlubulo wezansi eAfrika usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo
siyadumala kakhulu kakhulukazi nje uma sibona indlela laba bantu abayiziphethe ngayo nalokuthi yinto lena ekade ingaxoxiswana kufinyelalwene esivumelwaneni ngoba phela sizakhumbula ukuthi inhloso yale parliament ukusungulwa kwayo kwaba yikuthi ukuthi kungomunye womhlahlandlela wokwakha iAfrica ebumbene. Kodwa uma ngabe kuyukuthi amalunga eParliamente ezahluleka nje ukuthi babekezelelane ekukhetheni kobuholi, esingakusho nje ukuthi kusekude kakhulu ukuthi sibone ngeqiniso ukubumbana kweAfrica.
Sibona kulokuthwasana lapha phakathi kuka Nkosikazi Barbara Rhodes lo mnumzana Julius Malema labanye. Singathini ngokuhlukana kwembono yokuthi kuzophiswana?
Laba abathi akuzophiswane sibona ngathi yikho okungcono kakhulu okungenza ukuthi kubonakale ukuthi phela amandla ayahlukaniselwana, ngoba laba bathi akungenziwa ngaleyo ndlela yilaba bavele behlala bepha atha oselokhe kwafonywa leParliamente. Umbuzo ke futhi omkhulu ukuthi yini enkulu ngalesi sikhundla eyenza ukuthi lamazwekazi aseWest neEast bangafuni ukuthi bahlukane nobuholi lobo? Yini abayizuzayo kulobo buholi beAfrica? Mina ngokwami ukubona, ngibona ungathi iSouthern region yomalima naboRhodes ungathi umbono beza nawo yiwo ongcono kakhulu ozokwenza phela ukuthi wonke ama-region abe nakho ukuthi aphathe, abe nakho ukuthi abe nezwi, abe nakho ukuthi nawo azizwe eyingxenye yobuholi be-Africa. Bangangabe kuyukuthi ubuholi busiba ngancane, lokhuyana akunikeza isithombe sokuhlukaniselana amazwe ngokulinga. Ngicabanga ukuthi ngangabe kuyukuthi i-constitution ibingakuvumi lokho noma ibingelakho lokho, kufanele ukuthi manje bayibuke ngaleyo ndlela ukuthi ake bayishintshe kuleyo ndawo. Siyabezwa laphayana lawe bentshonalanga Africa bekhala ngokuthi yingoba nina base Southern libona ukuthi aninazo inamba ezilivunayo ukuthi umuntu wenu awine, yikho selifuna ukuthi kutshintshwe iconstitution. Njengokuthi laphana uma sibheka uchairperson weAfrican Union unayo lento yongathi bafuna ukuthi hambisa ngamariji. Noma ke nakhona sakubona unkosazana kwaba umzukuzuku naye okungazange ubelula ukuthi aze asiphathisane isikhundla, ngoba abantu abahlala beqokela kulamandla yibo laba base West noma ngathi ama Francophone countries kuza kwenza ukuthi iAfrica iphatheke kangcono nxa ngabe benga hlukaniselana amandla bezophisa nokwamarijini.
Umnumzana Senzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba weHigh Court ufumane owake waba ngumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembi emsulwa kucala lenkohlakalo ekade eletheswa. UMahluli uthe izandla zikaMzembi zimhlophe njengeqhwa. Inkundla yesayithi yona ithi kubhubhe igqwetha lakobulawayo umnumzana Norman Paterson izolo. Linkundla ithi kunakanelwa ukuthi umnumzana Paterson nguye othethe umphefumulo wakhe. Kepha elinye igqwetha umnumzana David Coulthard uthi akunjalo. Sogu isikhathi sembiko yenu
bantu baka Studio 7. Hayi sina siyaphila bantu baka Studio 7. Hayi okokuqala sike sisole bona abaphezulu omnangagwa lawo bantu ukuthi kamakanika amatitsha imali bafundisa abantu abethe esikolo. Asingeke sibhadane inkalakatha yemali kangaka ezifunakazi eschool fees abantu abethe bangafundi. Akwephakamisa abantu izinyawo abasekuceleni kwakhe bake bakhulume lawo uhulumende akanika amatitsha izimali abazifunayo. Asingeke sibhadalele abantu. abantu imali asibhadale ukuhulumeni imali abantu bantwana bethu bangahamba esikolweni hayi lewa ngeke sizwe kade si right ukuhulumeni makaphakamise inyawo akhangela abantwana bethu esikolweni ngoba yibo kusasa bayikusasa yethu njoba thina sesihle ukufunda kusasa lomgabe hayi umnanga gaga phakamisa inyawo mana kabona ukuthi abantu bake bahamba njani ngoba sonke sikhala kuye ngoba ngiyokhokhela abantu nxa kungabe yehlula phela kabeke izikhali phansi wabo umnanga kwaphela kubusa abanye hayi kube lokho sezizinto zakhe lapho singacacile ukuthi emvala phambili kungani yabona ukuthi abantu abethu bayafila sikhupha inkalakata zezimali ezimangalisayo ezikolweni la okhulumayo ngukhuphe awukhuphe vele ukuthi eze semdanzweni okukhuluma lo ngoba hhayi asingeke sakhupha inkata zezimali ezingasibhadala ischool fees abantwana bethu bafunda kathu ngeviki esikolweni hhayi mnanga akakakaboni mane plani ukuthi yena uthatha decision bani ngoba hhayi asingeke sathatha i-decision thina namele athatha i-decision xa kuthi kehluleka hhayi kathayise la ayiphumula phansi le kubusa abanye labo abangakwanisi ukuthi abantu bethu baye esikolo ngoba sikhala ngemfundo yabantwana thina sehluleka ukufunda yikho sikwamanye amazwe singawazi sizophephela kuzapha ya ngiyabonga mina umfoka khupha umfoka ngubuni
siyalibingelela abalaleli basakazi bika studio 7 hayi uhulumende into iplanayo le iphansi kakhulu ma eyakuthi khona khona abantu bazavalelwa bezibonela ukudla hayi lapho ukhuluma eceleni kuthiwa kuthiwa eceleni inyamazana ikhangele rikhoma ezwa ngapha eBotswana
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngo-Gift Sonduku, uMvokani Ndlovu lapha ne-Plumpy endaweni yakoGamba. Khotama nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Ngithi indaba ezitha bayethi. Basakazi bendithanda ukuphawula ngendaba ezinhle laphana esizibone eziphuma kuyo induna laphana uzimba esithi umgabe akagwejwe engcwatshwe i-Rose Acre. Bemfisa futhi after 2 months kuphume esinye isinqumo sithi akagujwe futhi i-Rose Acre. Engcwatshwe emaswingo nini futhi egujwe emaswingo eyengcwatshwa le khona ngale emaswina le etshintshwatshintshwe nje ma kusenzeka maybe next year futhi kusiyafika unyaka lothi uphela segujwe maybe ka-7 or ka-10 kuze kuphume isinqumo sokuthi ekhishwe futhi umlotho wakhona uyofakwa emanzini or efakwa edamu kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lapho kufakwa umlotha wakhe ligqitshelwe ya lithi ligqitshelwe kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lakho kone ligqitsheliweyo ligujwe futhi lithi seligujiwe bethathe wona lomhlabathi wedamu lakhona uyongcwatshwa kwenye indawo vela I don't care thina ngomgabu ukuthi kuyenzakalani ngaye ngabe vele kuyenzeka egujwe every year njengembambayisa ngoba wasihlukumeza kakhulu siyimathebeleleni ngekho ground so ukuthi ugujwa kangaki kulandaba lokhu noma engagujwe ezimbi engcwatshwe ewirose ithi egujwe futhi etshiswa umlotha wakhona uchithelwe edamu idamu lakhona ligujwe ligqitshelwe libuye ligujwe asilandaba thi yabonga ukuhlala ngisethembisa nizama ukuthi isinqumo lesisihle besifisa yethu esegujwe kanjalo kuzenini eyirose eka international criminal court la ithatha umlotha wakhona uthiye mchuchisi la yena lo phetheyo manje yenziwe njalo uma isefile ngiyabonga
angibingelele kuyo yonke imuli ye-Studio 7 ngithi philani nami ngiphile nakubaholi bonke abaholi Studio 7 abalaleli nabafundi bezindaba ngithi philani nonke liphephe kuzo zonke indawo lapho enikhona inkosi nibusise ngithi nje isikhathi halo sami enginaso ikubona i-COVID pandemic eyihulumeni wethu ngoba uhulumeni wethu waseZimbabwe lapha ngaphansi kwe-ZANU PF usephenduka waba yi-pandemic kithi ngenxa yokuvala amaborder ukuthi abaphila ngokuthengisa bekwazi ukuwoda izimpahla ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ngenxa yokuhlupheka kwelizwe lemuli engaphakathi kwesigodlo siyabonga kakhulu muli Studio 7 umathiya ngapha ePlumtree eMachinge ngaphansi kobuholi kukamxosha sandle sikaphahlana phakathi esigodlweni ngiyabonga
labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi emhlabeni jikelele, iWorld Meteorological Organization, isixwayise amazwe asezihlengeni kuCaribbean kanye leMelika ukuthi ahlale eqaphele ngoba kuza kuba lengozi yezikhukhula emangalisayo lonyaka. Ababona ngokuhlenga uzulu kwele DRC bathi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 350,000 abadilizelwe izindlu ngomdaka wamatshe atshisayo aphuphuma kuvolcano yenyiragongo badinga usizo oluphuthumayo. Singene kudaba lweMelika. Umnumzana Joe Biden ube ngumongameli weMelika wakuqala ukwethekelela lapho kwabulawelwa khona abantu abansundu abangamakhulu amathathu 300 edolobheni leTulsa eOklahoma ngabamhlophe abalenzondo bebadubula lokubajikela amabhomba nendizamtshina eminyakeni elikhulu edluleyo ngo-1921. Abamhlophe laba bachitha lomnotho wabansundu owawusendaweni ebizwa ngokuthi iBlack Wall Street eGreenwood, lapho kwakulamabhizimusi abensundu abaphumeleleyo. UBiden uhlangane labantu abathathu abasinda kulesi siga asebeleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasikhombisa 100 kusiya ku-107 years. Usisolile isehlakalo lesi uBiden esithi silihlazo embalini yeMelika. Uthe njalo uzulu waleli lizwe kumele achiyane lokubandlulula abensuntu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzimagonya.
Kubi kakhulu uMfokankomo ukuthi ucuce omunye umuntu umphefumulo wakhe, umcucela ukuthi umuntu lo akafani lawe ngokwejwabu. Ile problem enkalakatha kakhulu iAmerica. Kanti ke lubana kuthiwa izwekazi leAfrika, lubana kuthiwa lilobukhokheli obuqotho, ubukhokheli singabufanisa labo madoda amabili eAfrika. Owokuqala kungukhagame, owesibili kungumuyi umugulufi weTanzania. Lubana kuthiwa iAfrika iyathola inkokheli ezingafana lamadoda lamabili ayo ngikhuluma ngayo. Ngikhuluma ngamadoda athi nxa ecabanga ngomnotho acabangele isizwe, acabangele ikusasa. Bekuzadala ukuthi izwekazi leAfrika lithuthuke kwezomnotho kakhulu, ukwenzela ukuthi abantu laba besihlwempu ngoba basibhelela, ngoba basibona ngathi singabantu abampofu, ngathi singabantu abangabayanga. Umthambo nalo oyiwona owawusuqalwe ngabansundu bonaba abeTulsa ababulawayo babhidlizelwa yomnotho wabo. Ngabantu ababele njongo eyokuthi unsundu athuthuke abe lamandla layo kweleMelika kwezomnotho.
Ilungaqedwa njani ubandlululo lolo?
Okwakuqala, kumele ukuthi mina lawe Mfokankomo sale ukubizwa ukuthiwa singabantu abamnyama. Njalo mina lawe Mfokankomo kumele ukuthi singavumi, njalo singakwenzi ukubiza amakhiwa sithi ngabantu abamhlophe. Ngoba ngingaka Mfokankomo selokhu ngathwetshulwa yingwe, angikaze ngimbone umuntu omnyama, angikaze ngimbone umuntu omhlophe. Ngihleli lamakhiwa la, ngisebenza lamakhiwa la, ngikhomanda abantwana bamakhiwa la emsebenzini. Angikaze ngilibone ikhiwa elimhlophe Mfokankomo. Sengike ngasibona isinyosi siwa la, simhlophe qhwa. Angikaze ngimbone mina umuntu omhlophe Mfokankomo. So yikho lapho kumele siqale khona Mfokankomo, sale nini ukuthi kulomuntu okuthiwa ngumuntu omhlophe lomuntu omnyama.
Umnumzana Mkondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abamabhizimusi labathengi bathi uhulumende kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo. Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali beGwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.